Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 3 zivandlela 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umantshi weHarare uFirst Chakanyuka walile namuhla ukulahla icala eletheswa umnumzana Job Skhala elokuthi wethula umbiko ngamanga enkundleni yokuxhumana eTwitter esisaziwa ngokuthi yiX. Uhulumende wazise namuhla ukuthi imbadalo yamapassport isikhuphuke isuka kumadola alikhulu alamachumi amabili 120 yaya kumadola alikhulu lengxenye i-$150. Owesifazana oyisizalwane seZimbabwe unkosikazi Nyaradzai Gumbonzwanda usekhethe ukuthatha isikhundla sokuba ngumsekelo womqondisi wohlangotho lubona ngayo zabesifazane olwe-UN Women. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umantshi weHarare uFirst Chakanyuka walile namuhla ukulahla icala eletheswa umnumzana Job Skhala elokuthi wethula umbiko ngamanga enkundleni yokuxhumana eTwitter esisaziwa ngokuthi yiX. UChakanyuka uthi icala leli lizathoniswa kusukela ngolwesihlanu. Abathuthisi bathi uSkhala wethula umbiko othi ipolisa labulala umntwana oyebelethwe ngunina ngokumtshaya ngomqwaye. Bathi la ngamanga aluhlaza joko ngoba umntwana lo uyaphila. Igqwetha likaSkhala umnumzana Harrison Nkomo uthi uSkhala uyaliphika icala leli elingekho engwalweni zemithetho eZimbabwe. Unkomo uthi icala elinje elaliseteswa intatheli zindaba uHopewell Chingono lalahla lidalelwe umthethwandaba. Omunye owake wetheswa njalo icala leli ngunkosazana Fadzai Mahere. USkhala olilunga lebandla le-TCCC usehlale entolongweni umnyaka lenyanga eziyisitshiyangalombili emelele ukuthonisiswa amacala amaningi awetheswayo agoqelele ukuthi wathotshozela udlakela kusanda kubulawa unkosikazi Mo Blessing Ali. Lilunga lebandla leZANU-PF uPius Jamba Mukandi ogwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka engamachumi amathathu 30 years. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-TCCC.
USkhala amelanga abe sejele, kumele abe sendlini yakhe labantu abakhe, amelanga abe sekhothi ngoba uSkhala kunacala alethayo. Sakhuluma ngodala sathi khululani uSkhala lidinge izigelekeqe eziyizwe ezilamacala ezifuse zibe sejele ezigoqela lwane esabona efuna ukuthumba uThakhuzwa Ngazure umkhokheli we-UD ye-TCCC. Yibo abantu abalamacala abafuze bebe semakhothi lamaje.
Ye, masikhangele-ke icala likaSkhala leli kambe liyaphetha ngani ubaba Mkhwananzi?
Icala leli yokuqala kwakhona mfowethu ukuthi akulacala likaSkhala elikhona. Okwesibili ukuthi akula ngendlela kuzamele bakhulule uSkhala ngoba akalacala alethayo.
Kodwa ubona zani bangamkhulula sibe?
Abala choice, bafuze bamkhulule uSkhala njengoba lokho betshitsha la emakhothi besenzana kulabo fakazi obukhanyayo. Amanye amacala akhona asalahlwa kodwa lokho bemfake estokisini. Thina sithi abamkhuphe asuke endlini yakhe esiya emakhothi kuze kuphele-ke khonokho abamethela khona esikwazi ukuthi ngamacala abamethesa wona amanga.
Nxa likhangele libona ngazani ngesilungu yikho lokho kuthiwa yini i-political persecution kumbe kuyini?
Yikho kanye singathi thina yikuhlukuluzwa kwalabo-ke ababephikisana lohulumente abangathandwa ngohulumente weZimbabwe ngesizathu sokuthi yibo ababe beme eqinisweni bekhuluma iqiniso ngesimo sesizwe bekhuluma iqiniso ngesimo sobukhokheli bukamnumzana uMnangagwa.
Ngambe kuyini okwenza ukuthi balande uSkhala bengalandi wena?
Lokho singeke sikwazi ukuthi balanda bani ngasikhathi siphi, kodwa sonke abantu okhuluma ngabo nabo bake babotshwa bahlukuluzwa batshona behlukuluzwa. Ngathi mina phakathi kwabantu bonke abakhona ohlukuluzwa uwedlula abantu bonke ngubaba uChamisa ngoba nguye umkhokheli wethu. Engabe phandle kwesitokisi kodwa ngumuntu ohlezi esejele empilweni yakhe ehlukuluzwa kakhulu ngukhulumende wezani PF lo baba usikhala la uyahlukuluzwa lami nginje so yakwazi bake bafaka ke besithi ngingathola icaba umuntu ozangithola uzanika 1000 lamanye abakhokheli abachiyeneyo baguqela ilizwe lonke leZimbabwe abakhokheli be-CCC abanye basezintolongweni abanye bathunjwa abanye bachawa honorable James Chitakwa abanye bacathile batshona bedingwa so kuhlukuluzwa lokhu ayisikoka sikhala kuphela kuhlukuluzwa kubukhokheli bonke jikelele obebandla le-CCC.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo Mnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla le-ZANU PF owenza izifundo zemithetho.
Indaba yebheli yana siseke sayikhuluma kaningi-ningi lapha lakuwe ngike ngayikhuluma ngayo sithi kona uSikhala wayephiwa ibheli kudala waphiwa ibheli yabuyela ama-conditions ithina akumelanga wenze lokhu lalokhu lalokhu nxa ukubheli wasesuka laphana wakwenza kona khona wabantu engakwenzi yikho kwagcina sokubangela ukubana umthetho wendaba ugcina usumalela ibheli kodwa esikufisayo yukuthi ngabe indaba yakhe iyasivulula masinyane iphele ukwaziwa ukubana ufakwa ejele yini kumbe uyaphuma scot free kube lula kanjeyana kodwa njengoba ngisitsho nje udaba lakhe kathethi kuba nzima ukubana ayithole leyo bheli ngenxa yezizathu zalezi engizikhulumayo ukubana wephula ama-conditions ayephiwe ukubana athole leyo bheli ngaleso sikhathi kodwa-ke ngabe kuthiwa umthethandaba isifiso sami lami nxa ngingumuntu ngiyabe ngifisa ngabe umthethandaba uyenza umsebenzi wayo ngokugcweleyo masinyane undoda lowo nxa ephuma aphume nxa ukuthi uyagwetshwe agwetshwe asho ukuthi akabe lokhu ehlezi phakathi noma phela wayephule imithetho epha umuntu ibhele kodwa angabe lokhu phakathi kabaphangisise indaba zabo bazenze masinyane aphiwe wenza isentensi yakhe kumbe abe acquitted nxa ukuthi kona amacala akhe kabambi kunokuthi bayelokhu emgcile waphana isisifiso yabona esilomuntu wonke ngoba lokhu ngikushole ngoba anti abantu abaningi sebona ngantu asokuyi-political persecution kukanti-ke akulanile lezepolitiki lokhu manje eyokuthi bona yena wephula ama-conditions akhe awebheli ekuqaleni le
ye abantu vele bakhuluma golide bathi uyi-political prisoner ngesilungu kasikho yini khonokho
mina ngihlela ngikwala khonokwana sithi khona ukuza bayi-political persecution njani ukuthi kutheni ama-politicians aku-oppositions emaningi kangaka uyena kube nguye yedwa ozafaka under i-persecution yona leyo ngoba kutheni ubaba honorable Sikhala siyakwazi lapho kwavelela khona udaba lakuthi agcine esefike kupoint yona leyo ntona asaphiwa i-bill ngoba esephule umthetho owenzela umuntu aphiweni i-bill leyo so kodwa sithi kona ngabe umthethandaba uyaphangisisa udaba lwakhe kube segcekela uthi ngumuntu ogwetshwayo kumbe hhayi ngumuntu onjani omsulwa yikho esikukhalelayo nami ngindle nguzanu PF kodwa ngiyakusho khona okuthona kumele ngabe umthethandaba iyenza imisebenzi yayo ngokuphangisa lokhu sesikufaka thina ku-judiciary service commission khona lothi ha indlela abaphatha ngayo ingani ijebhisi law kodwa antabona yikho nje kona angisho officer of the law mina ukuthi ngakhulumela into okuhle ngiyazi kangiyazi sesiihamba njani.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla le-ZANU PF ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Uhulumende wazise namuhla ukuthi imbadalo yama-passport isikhuphuke isuka kuma-dollar alikhulu alamachumi amabili, $120. I-passport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa yaya kuma-dollar alikhulu alamachumi amahlanu, $150. Kuthi ephuma ngemva kwensuku ezintathu kuphela ikhwele yaya ku-$250. Kugwalo lwe-Government Gazette alwethule namuhla uhulumende uthe phezu kwalimali kule $20 ebhadalwayo eyokuthi i-passport yenelise ukungena emichineni ngokuphangisa i-quick response code. Ogotwa kulomunye otshele Studio 7 ukuthi wehlulekile ukuthatha ipassport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa namuhla ngemva kokutshelwa ukuthi kumele abhadale i-$190 athi i-150 elotshwe ku-Government Gazette. Lanxa kunjalo kulabathathu abasebenza komsitheli abathe imali ebhadalayo yi-$150 okuveza ingxabangxoza ekhona phezu kwalolu daba. Abantu abaningi bafuna amapassport ukuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngoba umnotho weZimbabwe uqhubeka usadalala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Into kumele siyinanzelele ukuthi kulilungelo lomuntu ukuthi ahambe. It's one of the rights of abantu ukuthiwa ilungelo lokuthi ahambe lapha afuna ukuya khona, vakatshela kwamanye amazwe lapha angafuna ukuvakatshela khona. Njalo ukuze lelo lungelo ligcwaliseke kumele umuntu athole ipassport. And nxa sikhangele umkhonomo weZimbabwe, ipassport ye-150 iba outside reach of an ordinary person. Ngoba abantu abathole nzima ngomkhonomi, abathole nzima ufuna ukuyadinga ezempila kahle ezingcono, ngabantu abangela zikhundla, abangela msebenzi emangalisayo, abanye bakhona vele kabaqhathwanga. So nxa ama-passport intengo zawo zikhwela, thina abakade sikhayela ukuthi ngenye ingehliswa intengo ukuze abantu bahambe kalula. Kutho ukuthi sokuzafosa abantu abaningi ukuthi bahambe nge-double up. Ikakhulu besiye eBotswana, besiye eSouth Africa lamanye amazwe asimelelane lawo. Lokhu okuphambanisa ilungelo lomuntu njalo kutoko kuphambanisa i-safety yabantu ngoba ku-double up lapha kulama-risk abantu abahlangana lawo. Kwandla nxa sebefika kulawo mazwe kabaqhatshwa, bacina begqilazwa, beqhatshwa okokugqilazwa, baqhatshwa okusemthethweni ngoba kabala maphepha ayeneleyo. Urhulumende weZimbabwe ngabe bethina besikhanya ukuthi uzawukhangela lokhu, ayehlisa intengo zama-passport ukuze azwele amaZimbabwe. Siyakhangela kumnyaka ka-2023 kule bhidi ngethileyo ele-South Africa. KulamaZimbabwe nafele phakathi. Iningi labo ngabantu abahamba illegally bengela ama-passport.
Ukhona kuyini okwenza abantu abaningi sibabone bedinga ama-passport bephuma buthumuthumu elizweni?
Izizathu ngingathi zimbili. Umkhono ufile. Ungatheka awufanga bawubulele ngoba kawuzisele wodwa. Nxa sithi umkhonomi ufile kwanto siyawusola ukuthi umkhonomi bekumele uphefumule wadonda ukuphefumula. Umkhonomi bawubulele ukuzama ukuphefumula bona bawumklinya bawubulala akusahlaleki elizweni. Ngokufa komkhonomi akutsho ukuthi akusela msebenzi. Imisebenzi kayisekho, abantu futhi le misebenzi ekhona ibhadala abantu ingani izigqili. Ayibaphi esithi i-dignity of labor ukuthi ubhadalwe lawo okukutshengisa ukuthi la maphepha le skill le experience okwenza la uzizwe ungumuntu. Yinto yokuqala le. Esibili okwenza abantu baphume kuthumuthumu yikuthi akusela ma-services eZimbabwe. Izikolo zethu akulamfundo. Ezikolo kuyathiwa kule free education and the education yakhona it's free indeed ngoba it's even free of value ayinancedo.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights ubexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7.
Zimbabwe.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi abahlaliswa kuTheplazin leyomvutsha elise umguza eMathebeleland North umnomzana Ernest Buseti owetheswa icala lokuthatha iplazi likahulumende ngelamvumo uthi wayebhalela amapholisa ewazisa ukuthi ufuna ukubuyela kuleli plazi njengoba yena labanye bakhe besithi balencwadi zama-offer letter ezibapha imvumo yokuba seplazini leli kodwa wasebotshwa. Ukhulume lokhu ngesikhathi emiswe phambi kwedala likamantshi wakobulawayo edinga ukukhulula ngesibambiso. Lokhu kuza ngemva kokuba bezame ukuthatha iplazi leli ngamandla kunyanga edluleyo. Abalimi laba abaxothwa kuleli plazi ngomnyaka ka-2008 bathi balencwadi zama-offer letter ezivela kugatsha lukahulumende olubona ngokwabiwa komhlabathi njalo umlimi ohlala kuleli plaza umnomzana Alistair Michael Fletcher laye uthi ulama title deeds athi iplaza leli ngelakhe. Istudio 7 ixoxa lomunye wabalimi abafuna ukuthatha leli plaza umnomzana Gordon Dube.
2002 that place ikazethwa ngelokhuza kuthiwa general notice of 405 gazetted the piece of land etimvuthwa farm in the rege. Then on the 7th of March 2008, remaining piece of land held by Mr. Fletcher were captured to consolidate the 2000 gazetted. Something is special that is gazetted. And even in case law about 12, they talk now, but not about state land. Even the state, even the ministry now,
Sike saxoxa ngabanye ngodaba lolu abakubulawayo nje besithi hayi pho njengoba umnumzana Fletcher ubephathisa kakhulu ngokulima izinto ebezithengiswa kobulawayo lina lingathatha lomhlabathi yiziphi inhlelo elifuna
ukulima lezani kuma 900 something hectares indawo leyo utawuyalima ongamatamati indawo encane nje okuyingadi hanjo futhi mina abantu ababuya abafakwe endaweni lobazabe lokubelima la suku kuqala phela ukuthi ilendi igazi futhi namanye amalendi ayegazi agazithwayo ayeproducer yena is not an exception ngoba uyabona ukuthi osekusenzakala khangela abantu abamnyama babotshwa lapha kuthiwe khona bahlala ku gazetted land state but yena akabotshwa ngoba likhiwa uyabona ukuthi kulento engahambi kuhle kulento one engahambi kuhle ngoba i-rule of law isebenzela wonke umuntu ngayekuthiwa kathesa abantu lalaba abakhona ababotshwa labo ngayekuthiwa kula issue but awubophi omunye umuntu ukuthi uhleze ku-gazetted land omunye umchise
ye kulolunye udaba olungenisileyo lapha abanye njalo esixoxela babe besithi hathi abanye babantu abafuna ukuthi babe bengena eplazini leli aso bantu abavela emathebelelendi.
Usikho qiniso ngoba ngayi sesenza njalo omunye umzana sesikhuluma ngendaba ye-tribalism. Abantu bane-system engekho right ekuthi khona ungabona kule nto ephambane sesingenisa i-politics kulo akasuka ngapha sebeletha abanga abantu abangayo abasishoneni sebebuya ngapha asikoqiniso ngoba iZimbabwe it's one Zimbabwe ukuthi umuntu lo ulishona lo ulindebele ngoba akula mntu ongamquma isandla sakhe ubona ukuthi igazi leli ngelishona igazi leli ngelendi lokho asikungenele but asikoqiniso ngoba sikhuluma ngabantu abalama-ofu.
Umnumzana Gordon Dube ngomunye wabalimi abafuna ukuthatha iplaza leyomvutsha. Siphinde saxoxa njalo lolandele zombusazwe njalo wakwaba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ungananzela umnumzana Fletcher laphana ube ngumuntu onetha kakhulu lapha kobulawayo ngoba ube ngumlimo owaziwayo umlimo oqotho umlimo obesinceda ukutangenisa amabeltebu lapha kobulawayo ikhonda kobulawayo kodwa sizwa usiziye kathe sokuthi sokunabantu asebethitha emaceleni bethi bona labo sebefunhlala phana ngakhoze ukuthi bacinsa ukuthi bala maphepha into esiyikhale ukuthi abantu akuyiwe emthethweni indaba lezi ekhuluya emthethweni kodwa kungakhonala abantu asebebuya laphana befika besinosebenzisa amandla ukuthi bachothe umnumzana Fletcher laphana kuyinto ongabhalanga siyivumele njengesizwe senation ngoba eqinisweni ukuthi ngokwenza njalo futhi khathe siyakhala sifunda abantu sithole abantu abangasibhayibhla kweze-investment but eqinisweni phansi bona uma ziphathwe njengalowo kutho ukuthi nama-investors asoza kuye kuleli lithi ngoba abantu bayehlapha kuthiwa yi-insecurity nesikhiwe ukuthi nizahamba njani ilizwe enza phika ngenxa sengidlalisa amabhizinisi ami ubuye abanye abantu baqalisa ukuthothakalana so-ke sithi thina laphana umthetho kufanele sibili uncedisa abantu labana namapholisa ayezimbabwe ahambe ayebona ukuthi abantu abafuna ukungena ngenkani laphana bangabavumeli abahambe ekhoti indaba yegele ekhoti asho ukuthi bathathe umthetho bawufake ezandleni.
Sibona njalo uhlangothi kumbe ugatsha olubona ngezo mhlabathi eZimbabwe lukhuphe incwadi ngumnyaka nalowo ususiya phela kwincwadi ebisithi hayi uhulumende akasoze avumele ukuthi abantu bazihlalise njalo akasoze aphe abantu amaphepha abazihlalisa bodwa nje emhlabathini okulima lokhu ubona sengathi kuzaphathisa na kulezi ndaba
uhulumende indaba lebhalweyo kuyindaba eqakathekile incwadi eqakathekile noma umthetho oqakathekile kodwa ufuba esibala nezimbabwe thina sikhuluma amaqiniso la ezimbabwe siyafaka umthetho kune sihle kuwulandela so ke sesikubona ukuthi into esikhona nxa umthetho lowo ungalandeli sibona ngaba lokuthula endaweni lapho ezokulima le ndawo lezokuhlalisana but usibona ukuthi kubhaliwe kubuya abanye abantu abanamandla ngangikhuluma ngamandla ngikhuluma abantu abaye-political power okuthi ngenxa yeyabesathi yena ule ngxenye kumuntu esikhundla ebandleni elibusayo abe sefuna ukuthi ayenze intando ebantwini kusho okushubhayo sota umthetho lowo nxa usebenza awusebenza ngokufana nayo ebantwini bonke ngoba ungananzela okwenzakala embutho laphana nxa ukunanzelela la bantu bona abantu abaphika kwamfana befuna ukungena ngenkani asibo bantu bakithi lolima abalikhulumayo asololwa la asolimalesindebeleni abantu abakhanabe ezibona kwezindawo ebeya befuna ukuthathela abantu khonapha khonoko yiko okuhlukumeza abantu okwenza sengathi abantu asithulise ezimbabwe yiko sihlala sikhala sithi ngapha sinikiwe namandebeleni kule nto okuthiwa yikubanzi lwambe ma-generation yiko khona kwakho uthi bona abantu abantu abaphila laphana besibakhaya namavidiyo abhoda abakhulumi ulimi lesindebeleni so basuka ngabe sifunda uzohlala khonapha into ezihlupozene so sithi leyo ncwadi ayilandele leyo mthetho ulandele and awuthi uqalise khonaphana ngofulesi bahle bane usebenze khonaphana bona abantu abafuna ukuthetha ngenkani bahle baboswe bamithetheleni
Umnumzana Ambrose Sibindu landela ezombusazwe njalo wake waba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Unobhala jikelele omanyano wamazwe omhlaba oweUnited Nations, umnumzana Antonio Guterres usekhethe owesifazane oyisizalwane seZimbabwe unkosikazi Nyaradzai Kumbonzwanda esikhundleni sokuba ngumsekeli womqondisi wohlangotho lubona ngezabesifazane olwe-UN Women. Unkosikazi Kumbonzwanda okwamanje ngumqondisi wenhlanganiso ayisungulayo eye-Rosaria Memorial Trust esebenzela emaphandleni. Ngaphambilini wasebenza le nhlanganiso yabesifazana eye-World Young Women's Christian Association engunobhala jikelele wayo. Okwamanje ungumeli wamalungelo amantombazana ekuvimbeni ukwendiswa kwawo esesemancane. iSouth Africa isimangalele iIsrael edaleli khulu elomanyano omhlaba oweUnited Nations isithi ukuhlasela kwebutho leIsrael kungumbhuqaze. I-Israel yona isithethe isinqumo sokuthi iza kuyazivikela edalele International Court of Justice leli isethe saseSouth Africa umlando wokuma lamalwecacha adlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo ngunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Isenzo seSouth Africa siyinto enhle ukuthi kube khona abasukumayo nxa kulento engahambi kahle. So ngibona mina kuyinto eqondileyo ukuthi basukume bamele ukuthi kakuhambe kahle. Kodwa siyazi futhi ukuthi okunye bathi nabo bancedisane le-Palestine njengoba i-Palestine vele isaziwa ngokuthi incedisa ikakhulu i-ANC. Nesikhathi silwa le-apartheid ngenye indlela kuyikuthi bathi payback to ilokhuzen Palestine.
I-Israel yona isithe hatshi izahamba iye kumaphambi kwedaleleli njalo isethe saseSouth Africa umlando wokuma labahlamuki kumbe ama-terrorist. Ukubona njani lokho?
I-Israel ingahamba iye kumedaleni lakhona kodwa-ke umbuzo yikuthi kuyini okuzaphuma lokuthi ukuya kwayo kulelo dale kuzasiza ngani. Ngoba kulelo dale nxa ungathi uthandwa ngomelika labanye kuba lobunzima obuba khona. Then ke ibisihlupha ke futhi indaba yokuthi ngenye indlela iSouth Africa kusho ukuthi layo isihle yazitsho ukuthi isiyisitha se-Israel ngokuthi iye kuma le-Palestine. nxa kukule ngxabano ekhona kujayela ukuthi kuhluphe vele ukuthi kuhle kube labathi thina sisekela leluhlangothi kumbe kasisekeli leluhlangothi, ngoba nxa selifuna ukuthi lenze inkulumo zokuletha ukuthula kujayela ukuthi kube lobunzima obukhona khonapha. Ngicabanga ukuthi iSouth Africa engxenye indlela ekwenze ngayo kungabe kulalapha okusilele khona ekutheni nxa sokudingakala umlamulankunzi ukuthi bancedise khonapho. Ngoba ungakukhangela le Hamas njengoba kuliwa layo ekwenzayo okunye kuyabonakala ukuthi akukho kuhle. I-Israel layo iyenza ukubonakala ukuthi akukho kuhle. So kube kuswelekile ukuthi ngaba amazwe wona lawa labo America labo South Africa kube ngabantu abathi impi ayiphele bengazange bathi thina sisekele uba engxebe kungasiza ngaleyo ndlela.
Idale elikhokhelwa yi-United Nations ubona sengathi lilamandla na kulolu daba?
I-United Nations mina Ncube angiyithembi, ngoba i-United Nations kulamazwe vela yiwo ikakhulu nxa sikhangela ihlanganiswe njenge-NATO kwi-United Nations kujayele ukuthi kwenzakale okufunwa yibo. So kulobunzima kukuthi uyithembe i-United Nations ukuthi khona izangena. Ungacabanga ukhumbule ukuhlaselwa kwe-Iraq ukuthi i-United Nations yayinga. I-United Nations ingayenza njengokuthi iye kuma layo nje khona lokho okokuthi ingasolwa, kodwa kungela msebenzi o-effective, ngoba i-United Nations bekumele ukuthi ngabe sizofika namhlanje ngesikhathi esiyasihlala ikhona, bekumele ukuthi ngabe ingathi stop it kawani izinto ziyema.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhalajikelelo webandla le-Freedom Alliance. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ohlala kwele Israel.
I-housekeeping sikhuluma ngezinto ezifana nama-hotels, like yithi esinakekelayo izindlu okufikela khona izivakashi eziyabe zibhukhile lapha emahoteleni.
Singathi kuyasebenzeka sibili okuzwa khona?
Ye, kuyasebenzeka khona.
Sisebenza ngapha livikavika okwenzakalayo?
Ye, kodwa kwamanje kwalezi nsuku kuthule kancane ngaphandle nje kwange-New Year. Bathi it's exactly 12 midnight ngisithi 1 January basithehaha ngamabhomba kancane nje, kodwa hhayi akubanga lo monakalo. I think baphosa kumbe bafika 27 kanje, kodwa hhayi awayenzanga monakalo.
Ye, akusitheleke ngenhlelo zakho nje osiqhubayo ekhaya ezikaZulu into ezinjalo kukhona yini okwenzele abantu khona ngale Zimbabwe?
Okwamanje ngibhekane lomndeni wami kuphela. Bengingakafiki esimeni sokuthi ngingakhona ukuthi ngenzele uZulu okwamanje. So hayi, kodwa komndeni wami kwefamily yami yona hayi ngiyazama.
Yes,
ngisakhangelane layo okwamanje.
Yes, singathi kuzima kanganani ukusebenza khonokho kwenzayo khona ngapho ke kule Israel. Nxa sisikhangela sibili umsebenzi wakho.
Khona ukuzima kunzima babuduke, ngoba i-problem uhlupho esihlangana lalo la e-Israel ngelokuthi ma ungakwanisi ukubhala, ukukhuluma kumbe ukubala i-Hebrew okululimi lwabo la, ayikho enye into ongayenza ngaphandle kokuthi wenze le singathi ukuba yilebhara. Yiyo imisebenzi le nje othola ukuthi ayifunwa ngabanikazi belizwe. So yiye yenziwa kakhulu ngabantu bangaphandle, ngoba into esincindezelayo lulimi, into yabo yonke lapha eningi bayenza ngolimi lwabo. So kunzima vele ukuthi kuthiwe ungasebenza kumbe e-ofisini, ngoba kuyabe kumele yonke into mabebuya abantu ukwazi ukukhulumisana labo ngolimi lwabo, ukwazi ukuveza ukuthi bathini, ukwazi ukulubhala nokulubala. Yinkinga esibhekane layo lapho singabantu bangaphandle.
Wena
ubususela be-Africa
ubuzenelisa yini ukuthi ukwenze konke lokho?
Hayi, ulimi lwabo asilo lolu limi oluthambileyo.
Unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Israel ubexoxa loGibbs Dube eseTel Aviv. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje. Olivalelisayo nguTabo Kancube, lisale.